Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 Nkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya inhlale impumelelo yakho na vele ihlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani umgabe ngokuthi angira uza ukuthi umgabe
inhlanganiso yeAfrobarometer ithi abantu abayisilinganiso esedlula amashumi ayisithupha ekhulwini i-64% bayamethemba umongameli Robert Mugabe.
Sikhuqwe into yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu ku-political party uwedwa akusebenzi. Singono sibambani izandla sithi lo nxa esitsha omunye abekhona ezama ukuthi agule umlilo ngoba sibonile ukuthi singabe siloku esitsha sizabe siloku esisilwa sikumakhona yethu wona lawo kodwa kusuze kusiphutshele.
Abesifazane beZimbabwe basungula umanyano owe Women Electoral Convergence 2018 bephawula umkhankaso we Her Vote Wins 2018.
Odokotela benhlanganiso ye-Operation of Hope eyakwele Melika kuliviki basesibhedlela sempilo central kobulawayo kuhlelo lokuhlinza abantu abazalwa belendebe ezidabukileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abayisilinganiso esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini i-64% babikwa bemthemba umongameli Robert Mugabe, kutsho inhlanganiso ye-Afrobarometer. Lokhu kuphume kucwaningo olwenziwe yile inhlanganiso oluza kwethulwa okusemthethweni ngolwesithathu. Impumela yalolu cwaningo itshengisa ukuba ingxenye yabantu elizweni, i-50%, ithi iyathemba umsebenzi wogatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Inhlanganiso ye-Afrobarometer itshengisa ukuba kulabantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanye ekhulwini, i-34% abathi kabathembi amabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe omnumzana Dumisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngasikhangela lokhu yethola ukuthi iZanu-PF yona ilama members ahlala e-consistent. Okutshengisela ukuthi loba into zisiba nzima njengoba sibona khadeshi ukuthi vele i-economy ayisasebenzi abantu abasangathemba. Ama-members ayivela ahlala eyisekela kodwa iningi labantu elingafisi ukuthi lisekele iZANU-PF esikhathini esiningi iyalahla ithemba labo abaphikisana nani leZANU-PF. So khona lokhu kwakutshengisela ukuthi iZANU-PF isimo popular kutshengisela ukuthi nje abantu balahle ithemba ukuthi basekele inhlanganiso ezihlukisana leZANU-PF.
Uxolo ngocingo lolu obungacacanga kahle ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya, enye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe, othi yena kunzima kwamukela impumela yocwaningo lolu ngoba uZulu uyesaba ukukhuluma okuliqiniso ngalolu daba.
Ya inhlale impumela yakho na vele ihlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani umgabe ngokuthi angira uza ukuthi umgabe awusozobuza umbuzo oqondane le-politics. Abantu abaningi vele bayabe bephendula umbuzo ngendlela wena indlela bona abafuna ukuthi wena ngenxa ukuzwe impendulo yakhona kodwa aba-researcher bafanele babe leli percentage singathina lena i-accuracy ukuthi kwenzela ukuthi babe iqiniso olufunywayo yigqini. Kodwa impumela yakhona vele sijayele.
Kodwa impumela abayenzayo phambilini kokhetho luka-2013 abantu bayiphikisa bathi hayi ngamanga kwaphuma kuyiyo uqobo, ungathini wena lo?
uma kwendayo lempendulo zabantu vele kuchiyene lokho ungazifaka imagine nofela ezizibonile zokuhlanganisa bayacila orita makara ola bonke vele bayacila kodwa nje akusezokuhambelana nje lokuthi abantu baphendula abantu vele bayaphendula bona besithi umgabe uyamthanda kodwa asuze sisebenzise ama-results eZimbabwe impumelo yakhona njengeqiniso elibheka isearch yabo barometer.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Bekuphithizela emabhanga elizweni lonke jikelele namuhla abantu bedinga imali yokubhadalela abantwana esikolo ekuvulweni kwazo kusasa. Kodwa abaningi babikwa bengayitholanga imali ngoba iyasilela emabhanga. Abazali abakhulumele Studio 7 bebekala ngokuthi vele kabalayo imali ngitsho lasemabhanga okutsho ukuthi abantwababo balakho ukuxotshwa esikolo. Omunye wabazali laba ngunkosikazi Benedict Ndlovu ohlala emafeha.
Inkinga ikuthi esikolo sakithi bavuma ukubhadala amadola amaranda abavuma.
Kungani besenza njalo?
Angazi bathi amadola la mapula aphansi kakhulu. Njalo labantwana besikolo vele abafundi kahle la ma-teacher short esikolo.
Bangakabakho abaya esikolo abantwana?
Uyi-1.
Ngu-form bani kumbe ngu-grade bani?
Ngu-grade 5.
Babhadala malini?
$15.
Uyatsho ukuthi kabafundi kuhle abantwana ababalisi bayasilela. Kuyini kahle kahle okuhluphayo?
Okuhluphayo ekhaya nganona yimali. Ababalisi bathi lawo imali yakhona yabincane abayiphiwayo.
Kusiphi isikolo lesi?
Emafeha Primary.
So kusasa zivulwa-ke njengoba usithi kawulayo imali uzakwenza njani?
Uzahamba kuphela ngizayidinga lapho enzayitholela khona khona lapho enzabhadala.
Ngaso zaxotshe?
Bengamxotshe uzabe hamba kuphela. Bayaxotsha vele abayitela.
Ubungelazifuyo ongazithengisa mhlawumbe uyithole imali yomntwana?
Hayi, izifuyo nginazo.
Awusoze uthengise?
Ngizazama ikuthi lawo ukuthi bezothenga abantu babekhalakhala la besithi imali yakhona ayikho.
Omakhelwane bathini labo abanye abalabantwana abaya esikolo?
Abakhala la nebakhona kantana bayaxotshwa bathi imali yakhona ihlupha njengokuthi beyalo abantu abaningale bathola amadola amarandi lamapula.
Kungani bengathi nxa uletha amarandi uletha amarandi abe lingana le-US dollar kumbe uletha ipula uletha ipula elilingana le-US dollar lonelo?
Angazi bayala vele abalivumi.
Unkosikazi Benedict Ndlovu isakhamuzi semafeha.
Abesifazane beZimbabwe basungule umanyano we-Women Electoral Convergence 2018 ngempela viki lapho abaphawule umkhankaso we-Her Vote Wins 2018. Lo mkhankaso usungulwe ngenjongo yokukhulumisana, ukufundisana, lokukhuthazana ukuphatheka kukhetho bencintisa langokuvota ukuze baphatheke ngokugcweleyo kukhetho lomnyaka ozayo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bekungabizozwayo emkhosini lo kuculwa kugiywa abesifazana bekhuthaza ukuba ukhetho oluzayo luka-2018 luqhutshwe ngokuthula ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF hatshi uDlakela. Obebona ngezokumanyanisa abesifazane unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube uchasisa kabanzi ngokubafuqe ukusungula lumkhankaso.
Sifuqwe into yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu ku-political party uwedwa akusebenzi. Kungcono sibambane izandla. Sithi lo nxa esitsha omunye abe khona ezama ukuthi agule umlilo. Ngoba sibonile ukuthi singabe silokhu esinje sizabe silokhu esisilwa sikumakhona yethu wona lawo kodwa kusize kusiphutshele.
Ekhuthaza ukusebenzelana kwabesifazane elizweni lonke hathi ukuqakathekisa ezamabandla lezombusazwe.
Khonokho ukuthi bahlezi bonke namuhla. bathi nxa omunye sithi uhlabela utshangileyo omunye uhlabela umduro omunye uhlabela ukhuphe omunye uhlabela umango omunye uhlabela ubithi yikho ukuqalisa kwangikhona khonoko ukuthi sitshengise abantu ukuthi thina asikhethani ngokuthi ungaphi udaba yikuthi nxa ungumfazi ungayenzani ukuthi izinto zokuphana khonoko esikwenzileyo yikho sibavumele ukuthi babuye begqoke ama-t-shirts abo.
Umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party PDP uNkosikazi Lucia Mathibenga laye upha umbono wakhe ngalumanyano.
Sinanzelele ukuthi nxa singayekela ukwenza njalo ukuthi sibambane senze into nye sizwisisane bazabe lokho beyihlinza beyidla inyama silokho esikhangele.
So, ethi mhlawumbe zingafezeka izifiso zabesifazane zokungena ezikhundleni zaphezulu.
Ngayekela ukuqalisa ukuzama ukuthi abomama basebenze ndawonye akusoze kwenzakali. Zamele siqalise somewhere and siqala ngemihlangano enje so.
Umsekeli womkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe nguye oze emele ibandla lakhe.
Isikhathi esiningi kuthiwa lapho kulabomama abaningi i-corruption iba phansi. So yikho sifuna ukuthi indawo eziningi kube labo mama abanenkozela ukuthi i-corruption le eyiyo sidilize umkhono weZimbabwe iphele ngokuthi njengabomama nxa kulodube ekhaya abantwana kabakhali besithi baba baba abantwana bakhala besithi mama mama yikho-ke ngithi kumama weZimbabwe sukuma usapoti omunye umama.
Abaphatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abesifazane abanjengonkosazana Thoko Mache baze ukuzasekela lo mkhosi.
Asikwejwayelanga lokho ukuthi sibuye singobomama abamaphathi ahlukeneyo sihlale sibili sithi kungasukuma umujuru sithi yebo mama kungasukuma uKhuphe sithi yebo mama akasikwejayelanga.
Bezikhona leziphathamandla ezimele abesifazane asesebatsha ngaphansi komkhankaso we-hashtag SheVote2018 esinye sakhona kungunkosazana Sibonokuhle Buhlungu.
2018 isikhathi senu sokuba liqondisise zonke izinto ezingamanga kuhle kuleli lizwe. Lingavumi ukusala ezindlini, lingavumi ukuthunya, lingavumi ukuya emsebenzini nxa ungavotanga. Ukuvota lilungelo lakho.
Abaqoqe ukuphawulwa komanyano we-Work 18 bathi benze lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane yibo abalenani elikhulu elizweni lababhalisa amagama ukuthola ilungelo lokuvota kukhangelwa ukhetho luka-2013. Babe isilinganiso esedlula kancane amajumi amahlanu lambili ekhulwini 52.48% kusitsho ukuba yibo abangaletha inguquko kumpumela yalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Live Talk namhla sixoxa ngophenyo olusanda kwenziwa oluveza ukuthi abantu abaningi bayamethemba uMongameli Mugabe ukwedlula amabandla aphikisayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Asingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Kufe abantu abayisithupha ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni ebimiswe phambi kwendawo yokudlela esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Phakathi kwabantu laba kufe isiphathamandla sebutho lakweleSomalia uGeneral Abdi Bashe Aden.
Inkokheli yamazwe womanyano we-European Union yamukele ngenjabulo ukunqoba kukamnumzana Emmanuel Macron kukhetho lokudinga umongameli wakwele France. Akade encintisana laye uMarine Le Pen ubekhankasa ngokuthi ufuna ukuthi ele France liphume kumanyano we-European Union.
odokotela benhlanganiso yakwelemelika i-eye operation of hope basisibhedlela sempilo central kobulawayo lapho abakhangelele ukuhlinza khona abantu abangamachumi amathathu lasithupha abalendebe ezidabukileyo kubika unompumelelo moyo
umqondisi we-operation of hope udokotela Jennifer Moore ubike ukuba kulequla labodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe aze labo ukuzoqhuba lomsebenzi abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazoqala lakobulawayo ngoba benanzelela ukuba abantu bahamba umango omude ukuyohlinzwa eHarare. Umatron Sibusisiwe Faith Ndlovu, isikhulumi sesibhedlela sempilo Central Hospital, uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi ayisikhombisa, kodwa phakathi wabo abangamachumi amathathu lasikhombisa yibo abazahlinzwa ngoba abe Operation of Hope bazaba kobulawayo okwensuku ezinhlanu kuphela.
Abazelwe belendebe engahlangananga lemlonyeni phezulu lapho esithi palate okuyabe bezelwe kungazange kuhlangane yibo abazoba operator bebancedisa ukuthi bavale kuvaleke ukwenzela ukuthi banelise ukubana bakhulume kuhle badle kuhle bengahitshwa. Sikhangelele ukuthi u-operator ama-patients afika 36.
Unkosikazi Anastasia Gumbo osuka eLupane eDandanda uthe umzukulu wakhe uNatasha Moyo wazalwa elalesi simo.
So i-problem kade layo waqala walungiswa phezulu wayedabukile phezulu la wazalwa enjalo so kwasala phakathi la namhla kade bezovala phakathi la okokuthi abantu laba baloncedo olungumangalisileyo so mina ngivelela eLupane eDandanda komthenjwa village isikolo yisefula.
Kuthi unkosikazi Silethubuhle Mkandla osuka elokitshini lenketha kobulawayo yena uthi indodana yakhe uAndiswa Nyoni uhlinzwe umlomo nyakenye lamhlanje uhlanganisiwe ngaphakathi komlomo.
Uqala wayeoperethwe i-cleft lip khathesi bamlokuze bamoperethe i-cleft palate. Uhlelo lolu luhle kuthi abangela mali ngoba luyasinceda kakhulu athesi umntana sehlanganisiwe.
Uhulumende weZimbabwe bebambisana lenkampani yeShapes kunye lenhlanganiso yeRotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso yeOperation of Hope isike yahlinza abantu emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye aseAsia njalo inhlanganiso le ilabodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlanyene lemithi. Udokotela Mo uchaze ukuba phakathi kwabantwana abangamakhulu ayisifica munemubili lamachumi amahlanu abazala eZimbabwe ngelanga oyedwa uzalwa elendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo. Ethi umntwana ozalwa elalesi simo ukhula ebhekane lobunzima obugoqela ukudla nzima, ukudla kuphuma ngamakhala okugcina kubangela eminye imikhuhlane lokuhitshwa. Udokotela Mo uthi abapheleli ekuhlinzeni kuphela kodwa bayafundisa odokotela labongi beZimbabwe ngalesi simo uhlelo olwasungulwa nguyise udokotela Joseph Clawson owaqala linhlanganiso. Okwamanje ubhoda lamazwe womhlaba efundisa odokotela labongi ukuthi indebe lesilakalaka esidabukileyo sihlinzwa njani. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo eMpilo Central Hospital, nginguNompumelelo Moyo.
Izigodlo zabameli bamazwe atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika abaseMelika zithole ithuba lokutshengisa uZulu waseWashington DC amasiko azo ngempela viki edluleyo kuhlelo olwenziwa minyaka yonke phansi kwesihloko esithi Passport DC. Isigodlo someli weZimbabwe asiphathekanga kuhlelo lolu lonyaka, kodwa unkosikazi Tsitsi Matsongwe, umqondisi wenhlanganiso yeUthando Theatre Productions, ubambisane lenhlanganiso yePassport DC ukubukisa amasiko aweZimbabwe kulolu hlelo. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Abundance Mthori, omunye wamalunga eqembu lomculo elivela eZimbabwe elemukomba elizethokozisa uZulu kumlo umkhosi.
Yeah, lati ngoba sakuthakazelela isikhathi lesi, ngoba lati sisuka futhi eVictoria Falls lapho lati silawo futhi amanye amalanguages ethu kuhlanganisela isiNdebele, iNambia, iTonga, lobale. So yiyo lati futhi eminye yezinkulumo esilazo esizama ukuthi abantu bebezisise futhi kanye le manzi yakhona. So yikho esikulethileyo lapha ethi.
Awungitshele kubaluleke okungakanani kuwe ukuthi abantu abadabukela kwamanye amazwe bafike kuhlelo onje ngalo ukuthi bafunde amasiko ethu?
Kuqakathekile ngoba ikuyazisa thina esilakho lathi okutholakala khona eZimbabwe, and kuyisigaba esiqakathekileyo kakhulu ukuthi siyazise umhlaba wonke nalezi zonke indawo esikhona nalapho esivela khona, umumo wakho ukuthi kuminjani, abantu bakithi thina silobudlelwano obunjani. So yini iqakathekile kakhulu kuba le isikhathi esinjengasona lesi.
Ngizwile ukuthi mina benihlabela kuhlelo olutshinayo eNew Orleans, bekunjani khona? Bathi yini i-jazz festival? Bekunjani khona?
Festival besikhona khona ngale eNew Orleans. Ibindawo enhle kakhulu ngoba lati sikwanisa ukuba lesikhathi sokuthi sikwanisa ukuhlangana labanye abaculi bakhona phana eNew Orleans abayibo abakhulu kwampana abayaziwayo, sakhona ukuhlangana, sakhona ukwenza ama-collabs, sacha sonke, akube kuyisikhathi esihle kakhulu, and wonke ama-fans ethu bakuthakazelela kakhulu, bakholisile leyo festival.
You've had a chance inhlanhla lokuthi u-travel esingathi umhlaba wonke jikelele. Ulasi isiluleko naso ukunikeza omunye osakhulayo abontanga labo abalesifiso sokuthi bafike la kwele Melika bayohlabela batshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi amasiko ethu anjani.
Yeah, khonoko kuqakathekile kakhulu ngoba lathi singathi kwabasakhulayo kwabafuna ukuyenza ezombanzi lezi njengathi, kuqakathekile ukuthi lathi siyale sinjani isiko lethu, sale silibambile, sale siphamisa iflag yethu. Le masiko ethu acheni eZimbabwe ngathi uvela ngapi, emashoneni, esiNdebeleni, konke, even esiTongeni, esilobaleni, lakithi konke.
Lo ke bekungumnumzana Abundance Mthori, ongomunye wabaculi beqembu leMukomba elibelithokozisa uZulu emkhosini wePassport DC khonapha eMelika.
Inhlanganiso ehlose ukuguqula impilo yabesifazana eZimbabwe abasendaweni ezithiyeneyo zomhlaba ezim imbokodo yethulwe ngokusemthethweni eJohannesburg ngempela viki, kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokuntokozo enkulu kubomama beZimbabwe abebehlangene eHillbrow eJohannesburg ngempela viki emkhosini wekephula ngokusemthethweni inhlanganiso yembokodo. Umgcini hlalo walenhlanganiso unkosazana Victor Matutu utshela bebebuthene kulumkhosi ukuthi inhloso enkulu ngeyokuthi njengabomama bekhande amacebo aza kwenza benelise ukusebenzisa loba yiwaphi amathuba abatholayo empilweni. Uthi inhlanganiso ifuna ukuxhasana labesifazane beZimbabwe kukho konke, kukoqela kwezempilakahle, ezomendo, ezemfundo, ezamasiko, ezamabhizimusi, ezemisebenzi, ezemisebenzi yezandla, kanye lezamathalenta kulabo abalamathalenta abafuna ukuphila ngawo. Le nkulumo ethokozise iningi labesifazane abebekulo umcimbi. Nobhala wona ngokoko kwenhlelo zalihlanganiswa unkosazana Britain Dlovu utshela iStudio 7 ukuthi kulabesifazane abaningi abasemazweni asebekhombise isifiso sokusungula ingatsha zembokodo emazweni abakuwo. Uthi kulomcimbi omama bahle bathola ithuba lokukhangisa ngakho konke abakwenzayo.
Bathengisa into eziningi ezihlukeneyo, abanye ngabamathapawe, abanye ngama forever living, ndiyakusiza, kusiza zonke singomama nanoma ngubani. Thina into esihlosileyo yikusizana singomama. Besinesifiso sokuthi singathola mhlawumbe ama-sponsor noma yini, sibe nama-projects ngaphakathi. Sinabomama abaningi abangasebenziyo, abaningi bayazibulala ngenxa yokungasebenzi. So sifisa nje ukuthi sibaqoqe, sibe ndawonye, bakwazi ukusizakala.
Uniki esincube nabaculi bevangeli ocula umculo womdabu uhle wathola ithuba lokuzidingela abalandeli kulo mcimbi.
Abe kakhulu lana emcimbini wenzimbokodo ngoba into abayenzayo mama inhle kakhulu. Ngibone futhi nakho kuyathinta abanye abantu ezinhlizweni ngoba ngibona abanye bekhala okutshengisa ukuthi izoba lusizo olukhulu kakhulu. Already seyiqale vele kwalosizo.
Abesilisa labo bebebaningi bezoxhasa kusungulwa kwalenhlanganiso. Umnumzana Arnold Mayibonge Nkala wenhlanganiso yamasiko ebutho lenqama laye ube kulo umcimbi.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi bahlangana nomama. Into engichaza kakhulu ukuthi bonke umama esibabonileyo ngomama asebekhulile. Okuchaza ukuthi ke uma bengaheha laba abancane bangene bazothula vele inhlangano evuthiweyo ezabafundisa ubumama. Siyazi ukuthi umama yena mayithuthuka umndeni wonke uyathuthuka.
Inhlanganiso yezim imbokodo ithi okwamanje isizaqala ukuhlala phansi izwisise inhlupho lendingeko zabomama asebengamalunga alenhlanganiso bese ke iqala umkhankaso wokubadingela uxhaso abaludingayo ukuze bafinyelele amaphupho abo. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, ngingubenedict Nhlapho.
Ezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale ngempela viki edlule emdlalweni wenguqu esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League leminye njalo imidlalo.
Iqembu lengezi Platinum libuyele phezulu engalani yemiklomelo ngemva kokunqoba eleJapani Mine Year 1 kanya ngomgqibelo, kwathi iqembu belikhokhela phambilini kwemidlalo yangempela viki eleHighlanders laba ngoshikilo bhanqa 0-0 leleChapungu. Iqembu lengezi Platinum Stars lile mklomelo elishumi lantathu okulinani eliphethwe liqembu leHighlanders elihlezi endaweni yesibili kanye neqembu leHowmine elihlezi endaweni yesithathu, kodwa elengezi likhokhelwa ngoba lihlohle kaningi. Impumela etshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi ngeyomdlalo obuphakathi kweBantu Rovers Leada, wona ophele iqembu leBantu linqobe nge-7-2 enkundleni eluveve ngomgqibelo. Phambilini kwalomdlalo iqembu leBantu Rovers belinqobe kanye kuphela emidlalweni yesithupha, njalo omunye wabadlali abayenelise ukulitshayela emambuleni ngu-Obriel Chirinda.
For the team man, kuyasinceda just because of bringwanisami ukuthi ngithole ama-chances ngiyi-1 ngingabanye bami sibe singasoze sithole i-opportunity ukuthi sibe sihlohla, but ngendlela mna de ngikusenza ukuthi ngiphase omunye wami ehlohle angiwinini swina esitim.
Iqembu leyada lidlale lingela abaqeqetshi balo ngemva kokuma bemise umsebenzi ngumnikazi waleli qembu Walter Makaya owebandla le-Prophetic Healing and Deliverance Ministries ngemva kokudliwa kwaleli qembu ngeleDynamos emdlalweni olandelwe yilo owangempela viki edluleyo. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiveze ukudana phezu kwesenzo leseqembu leyada esukuyadlala leqembu leBantu Rovers lingela abaqeqetshi. Njalo umbiko okhitshwe inhlanganiso le ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ithi kuzathathwa amanyathelo okujezisa leli qembu ngoba liluzaze isigaba se-PSL ngokwenza kwalolokhu. Abaqeqetshi beqembu leyada bakhokhelwa nguJairo Stapira, yena osekelwa ngu-Eliot Matsika, kuthi oqeqetsha unozinti nguThemba Sibanda, njalo bonke laba kababuyanga koBulawayo. Imanager yeqembu uMnyaradzi Zinani nguye obehlezi ebhentshini, kwathi uChalimane weqembu Everson Jatambutsa nguye okhulumele intatheli ekupheleni komdlalo, kodwa lakho sezisenza ukokumlandelela emoteni yakhe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungamilinkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Azibe wope makamu wangu.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.